Omna ngakumbone phithizela nje siyazi thina ukuthi niyo owayengusahoho owayekhokhela amabutho asebenza nsida ngesikhathi sombhuqazo. Mna ngapha niyo owayesebenza lamakhiwa eRhodesia bebhuqa abantu besiNdebele. Imbali leyo ibalulekile njalo iyaziwa kumphakathi. So namhlanje kumele abe lamahloni nxa kukhulunywa ngendaba zombusazwe, nxa kukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu njalo. Ngakhangela okwamanje umgabe ebusa sasikwazi thina njalo siyazi ukuthi uMnangagwa wayebesandla endabeni zokuhlukuluza abantu. Ngo-2008 uMnangagwa wakhuluma wathi iphepha leZimbabwe liphepha elibhala kubi ngohulumente. Zukuzuku kuthe kuphela imiviki eyodwa amasotsha ayesetshise amaphepha eBybridge. Nanzelele ukuthi uMnangagwa nguye ocine sebambana nabantu abakhiphe umgabe esikhundleni ngoba esekelwa ngamabutho. So sibona ukuthi amandla alawo ku-security services onala amabutho niwayenza ukuthi uMnangagwa ahlukuluze abantu ngoba susela 1980 uMnangagwa bezele ibambe intambo zonezo eze-security. So amboni ukuthi namhlanje kungaba kuyinto ehlambulukileyo ukuthi size uMnangagwa ekhuluma ngamalungelo oluntu. Engomunye umuntu alibe uyazinika amaphapha azithulele nxa kukhuluma indaba zamalungelo oluntu.
Sipha umzekeliso wentando yeningi esingathi idemokrasi athi ikhona eZimbabwe. UMnangagwa uthe likhona lina abamabandla aphikisayo liyavunyelwa ukusebenza likhululekile kanti njalo liyavunyelwa ukuphatheka kukhetho.
UMnangagwa nguye owakwatsho khuluma istatement esithi aliba yena ngonkulunkulu wayezabulala abantu be-MDC bonke ikhona istatement leso. Njalo uMnangagwa ngumuntu othi nxa abantu bephilisa uhulumente abe niyokhuluma amazwi abuhlungu. Bananzelela i-MDC ithe ifonywa kwaba le ndaba zama-tax ngo-15% otshangela ibephikisa indaba zama-tax. Into eyayenza ukuthi i-opposition ime ngenyawo zonke. Ungakhangela uMnangagwa ukuthi esebusa ama-tax asefake kwakela abantu ahlungu kakhulu.